Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlano ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo le-Mercedes-Benz kanye le-Rolli. Abenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kusifudo se-cholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu eliningi elilolaka nomoya ukuze kuyefika umhlaka 13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi imota encane yohlobo le-Mercedes-Benz kanye le-Rolli. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele eduzane lesikolo se-Tickleford Primary eMarondera sokusiya tshaya ihola le-10 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 bese simeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhlaka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezi ngozi. Amazwi akhe asekelwe isiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imangawuli. Sokananzela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi imncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzafica ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo kwabaphumuli. Osomabhizimusi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina bephendukisa umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Konokhana-ke kuze kusiba yimbangela eyenza ukuthi abantu bagcine bengena ezingozini. Njalo okunye ukuthi kukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala kuningi okwenza ukuthi umuntu agcine esehamba esephandliwe. Konokhana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Masikhangele imigwaqo yelizwe uzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esilalo yokuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo wempumalanga, hayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Mashingo Harare Road, hayi nale ziyalunga. Kodwa ngasikhangela ngapha kusiza ngapha ku-Great Bridge Bulawayo Victoria Falls kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road kugcwele amagodi. Ukhangele otsholotsho Bulawayo Road kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke, kutsho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemigwaqo lezi. Kodwa siyabhaba siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka udorobho ngedorobho zibhadala umatolgate ngale izinali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyakwazi ukuthi imali yeZimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali
Ngakuxwayisa abathayela bangacabanga ukuthayela bedakiwe
umthetho uthi umuntu nga esenathile wabhandwa kachiyane lokubamba isdrive anike omunye amncedise udriver kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu wakuncedisa ungumthayeli uthe wathatha amanzi amponjwana hhayi wangomthatha ithefu utshiya imoto yakho lapho ekhona kunguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufaka abantu engozini ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umthayeli esethe wangena emgwaqweni engatshayeli ngendlela eqondileyo kayishiye yedwa osengena engozini kodwa sengenisa labantu abanye abaningi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo oweStudio 7. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, linhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlanelo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxelo Councilor kaWard 9 ngobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWorld Health Organization ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe bakhangela moso even edolobheni lakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanye manje asithebenzile inyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu somesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibone ukuthi abantu bayathola amanzi saphuma le-resolution yokuthi inezimatshe ezisifake i-120-hour watershedding but ngesikhathi sekhefu sokhesi sizame ukuthi sinikeze abantu amanzi sisasidende i-watershedding sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Namba inyathelo esikhathi kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Kobulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lomchapa into le ingabavakajela. Le nkuthazo isikhona from lathi njengoma nisifaka kobulawayo sizame ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba le yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izivi?
Sibe nemizamo ethile njengoba sekwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaphakathi ukuthi sithenge six lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunjani ukubutha izivi lezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izini sezivuthwa ngesikhathi kodwa futhi ngesibetho sibonga kona sakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ungazinanzelela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani kule bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yathola kuthi ayajikela khona phana andiyebo so sikezathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesilamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sinciphisane ngoba yibo abantu abangakwanisi ukusigoqelela abantu bakhonaba abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo bona labo amanye ama-candidates-ke asijoyinayo ebandla elibusayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abaningi besebunzimene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlanyele njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyele eziphangisayo kakhulu kule nhlanyele eziphangisayo zithatha ama-90 days unezilana nje ukuze babambe umkhathi mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasinxa sisekhaya khonaphana sasiya kudla ihlobo but into emangalisayo athethe ngenxa yokuthinda komkhathi abantu kathesi ngo-December kusathi ku-January kathesi abantu balokhu belima so ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo ezithangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lilakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kwini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo
into elinazeleleka ukuthi abantu abamnyama asizwisisi ufithe umuntu elenkopho eziyi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotshani isihlahla akusela lutho but uzafithe umuntu elokhu ebekezela njalo eleswe ezinjalo so mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona wetha ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathinze ezimbili laphana akwazi ukuthi athenge ifidi yenkomo ukuze inkomo zone zana nje azifidi azisupplimente ukuze lazo zikwanise ukuthi khona zingacuvi anto zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki khonaphana ukuvuka kwayo sekunzima so asideni inkomo zethu ukuthi khona lazo zigeyine lazo zibe nomzimba zingagxake kakhulu ukuthi zingacena zisiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlalo eziqalayo eziphangisayo. Okwesibili kabafake amabele kabafake inyawuthi. Inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa, kuyamela izulu elilutshwana. Inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakalayo into lana isilimo sinesana siyama ukukhula simelela ini uzithule elinye izulu so akusasebenzisi manzi amaningi so sikhuthaza abalimi ukuthi hhayi abafake inyawuthi kabafake amabele ngiyashwarensi ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo anti but amabele nenyawuti ukuvuna bazavuna ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake idluku abafake ukuthi lamazambane lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriSeeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abebutho leIsrael bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli yeIsrael izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. IIsrael ithi sekulamasotsha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempila kahle eGaza luthi kulabe siPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukuba bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho singabona amazwe omabili edlalana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yikuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine leIsrayeli ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwi amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Yamichisimusi ngeko bethi ngoba ngisebenza angenelisa ngokuhamba ekhaya ngomsebenzi, but ngikwanisa ukuphekelezela ekhaya, ayenze ngabe kubhizi njalo abantu ngokuningi. lelizwe ngilombona ngana ekhaya abantu bangona bahamba ngo bakhala ngemali lokuthi holiday yangkhona noma manje bahambi ikine week yangu bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye bahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile ku right here
yes singathi nxa sukhangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho ke eBotswana njengabanengi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani
Kangele lishisele ukuthi umnyaka lo uzayo ngeminyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenza athole imali ngoba lo mnyaka ebesiyiwo heshi bekuyiwudenza amazinga but lo esingena kuyo sikhulume ukuthi ngomnyaka o-right olokuthi wonke umuntu akwanisa ukuthi asebenza athole imali akwanisa ukusapota abantwana mbela abazali ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba thwe sikhuluma izulu yana futhi izolo so sikhangele ukuthi be ngumnyaka omuhle ukwenzela ukuthi
Yes, Dr. Abanye bendulu yanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu abaswelayo. Akusitshele ngalokho ukuthi linceda ngaphi langaphi.
Emakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abale engibonayo lami ukuthi awenelisi. Ikakhulu njengalapha engikhona. Ngiyangikhangela isituation yomuntu engabe ngibona ukuthi usele isikhathi ehlala lapha akala msebenzi awenzayo. Ulabantwana ekhaya. Akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday. So ngiyangithi nxa sokuthiwa Christmas khona phana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njalo umuntu esengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni. So ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but isifiso sami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abangamankazana especially ama-kids esikole. So angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lesingena ko ngifisa ukuthi kube njalo
ye abantwana laba ubanceda ngalephi ngokubona kwakho sibili
abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisiyo ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanisa ukuthi ngibathengele ngibahambisele at least ngamhambisele ukwazi ukuthi ngitshiyele ama-pads azamthuva kose o-six months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-ten yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba bokudla abantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuntu
ye manje ubona nzane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu
ngimisebenzi engisebenzayo ngisebenzela abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips ama-tips enganikwa ngabantu imali zangikhona isikhathi esiningi angavamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside ngizakhumulate xa isekwanisa ukuthi kuthenga ikhombo esikubiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyazide ngikwazi ukuthi at least ikhombo for one thing I already got it so yikho engizaxalisa ukuthi ngilwenze for ama-pads abantwana besikole unless ma ngingathola umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi madube thatha nasithupula layo ngivelele ebantwaneni wakho ngingathaba kakhulu
ye abafisa ukuthi bawuncedise bangakuthola ngaphi madube
abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhajano le-whatsapp +26771702271 +26771702271 or ku-email yami ethi dubesakhile@617gmail.com
ye phosela okugcina mama
hayi ngithanda ukubonga kakhulu abalandeli be-studio 7 bafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya nabo siyabonga kakhulu ngokuhlala labantwana singabantwana babo sisemazweni basikhulele kwenze itshintsho lethibendi sikwanisa ukuhlangana labo njalo
unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sigoxe laye eseGaborone kwezemidlalo intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka
kube lokujabula okukhulu kubalandeli kanye nalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyanga kaNtulikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba eZimbabwe lingaphatheki kunhlelo zeFederation of International Football Association iFIFA ekhuluma ngemva kokuba iqembu leZimbabwe limenywe ukuyadlala kwele Botswana ngemva kokuvunyelwa kwalo ukudlala lamanye amazwe umdlali weqembu lesizwe uPeter Muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi sehlakalo
ngiyathabisa cause yeza Zimbabwe siyafuna ukuthi sibukele national team and nxa national team ikhona kuyanceda lama clubs ukuthi ba improve cause wonke umuntu uyafudla national team akona umuntu uyafudla le Zimbabwe siyathaba kakhulu
inhlanganiso yeFIFA ibimisele le Zimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyaka kanhlolana njango 2022 ngemva kokuba kube lokungenela kukahulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA inhlanganiso yeFIFA ikhethe icommittee ekhokhelwa nguLincoln Mntasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kweZimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi Platinum Hill elizamela ilizwe kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco seLeague ukuthi yele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe siliyisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanise abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ikanti labesifazane lona liqhube ngcono yintathela izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi kumele iqembu labe silisa liqale phansi ukuze lingaqhubekele phambili siba yinhlekisa
mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili baqualifyile ku Cricket World Cup T20 okusho ukuthi kungcono ama chevrons wona sokumele kubuyele kuma drawing boards qalise ukukhala abafana abadlala kuhle udomestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqeqi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye leNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lo 2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Lead Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lo 2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi laseAfrica njalo kuzamele liphumelele kumidlalo yeGlobal Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga liphutshelise endaweni yeChumi lantathu kumncintiswano weNetball World Cup oqhutshelwe elizweni leSouth Africa phakathi komnyaka bokungokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo inhle kakhulu
akusiyo into encane ukuyadlala kuWorld Cup and kutshengisa ukuthi italente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano weAfrican Netball Championships eqhutshelwe kweBotswana ensukwini ezidluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini
Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani linjani lonke. Olibingelelayo ugogo wa GP lapha esizinda. Bingelela ikakhulu abana bama basegold, okholisan Ndebele, odan Ndebele, okebron Ndebele, Austin Ndebele. Ngiyabingelela lonke labanye njengabe ngibakhohliwe lo mntanami uTerence Ajiti lonkosikazi wakhe lo mzukulu wami uAlisa bese ngibuya-ke ngapha ngece ngetsholotsho ngale ngibingelele osamlamli othuboyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakhosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hayi bakithi ngiyalibingelela ngikhisimuthibana lidlale njani lifiselwa umnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi kube kuhlungu zulu ilanga lithisa inkosi sibusisile sesidlala ikhisimu sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilile lonke
lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024 silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.